Minyaka yonke ngalesi sikhathi somnyaka, inhlanganiso yeMaphane Foundation iba lomkhosi wokubuthanisa imali yokusiza intandane labantwana abadabuka emolini eziswelayo ezingaphansi kwesandla sayo kweleZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso le, uNkosazana Nomsane Kavane, uchasisa ngomsebenzi wabo.
IMaphane Foundation sifundisa abantwana emakhaya eZimbabwe abahlala emaphandleni. Silenkantandane ezingu-35 esizifundisayo eMathebeni North, eMathebeni South naseMidlands. Sibabhatalela ifees, sibathengela ama-school uniforms, bese sibathengela nama-stationery nezicathulo nento ezifana namandawo, into ezifana nazonezo.
Bekulabantu abadlula ikhulu emkhosini lo abeze ukuzoxhasana le nhlanganiso le emdlalweni wayo wokubuthanisa imali. UNkosazana Linda Thebe ngomunye wabakade besemcimbini lo.
Silapha eMaphane Foundation Gala sizosapota usisi wethu Nomsa ngomsebenzi akhuthale ngawo ukuncedisa abantwana basekhaya, intandane ezekhaya, you know, ukuthi konke kubalungele, ukubaprepare ifuture yabo ukuthi bedle.
Omunye njalo obekhona okhulume kulo mcimbi nguThamsa Nqaka Gwayimoyo osedume kakhulu kugwala lokuzithokozisa iFacebook ngendaba zakhe zokuthi abantu kabakhane. Okagwayi uhlala eCanada lapho andize wabuya ukuzosekela lo mkhosi.
Ngilapha tshisa ngibuyile lapha e-UK ngisuka khona le Canada ukuthi ngizosapota udadewethu lapho uNomsa Nekevana ngento yakhe le yabantwana aba-orphans. Abantwana badizeva ukuthi bahambe esikolweni ngoba bayikusasa yethu. Abantwana wonke kumele athole amabhuku, kumele athole i-uniform yesikolo, kumele athole ukuthi uyaba ne-confidence inesikolo la azizwe ngumuntu phakathi kwabanye abantwana, engazizwe uyanga engumntwana omncane. Thina sikhona siyi-community, mbonani, kuyi-social responsibility yethu njenge-community ukuthi sibambane, sisekelane, sincedisane, sincedise abantwana. Kuqala ngami laye usisi Nomsa lawe thisa kunje, sibambene izandla njengomthwakazi, asincedeni abantu bakithi.
Bekuthengiswa okwehlukeneyo emizameni yokubuthanisa imali. UNkosazana Nekavane uthi isifiso sakhe esikhulu nesokubuthanisa imali enela ukuncedisa abantwana abazintandane. Ngakho ke ukhuthaza uZulu ukuthi ancede njalo angameli umkhosi onje kuphela.
IZulu is fundraiser eSheffield sizama ukuhlanganisa imali yokuthi sicetha abantwana laba. Sidinga 4,000 a year. Sizamile kodwa imali ayikwananga. Sicela abafuni ukusiza uZulu wonke. Siyatholakala kuFacebook Maphane Foundation, account matic account details akhona, okuwebsite www.maphanefoundation.org. Kune-donate page enelink ye-PayPal ne-account number. Siyabonga.
KweleZimbabwe akula kuthi umntwana intandane loba uphuma emulini eswelayo, izikolo ziyabhatalisa i-school fees. Uhulumende weZimbabwe uhlezi njalo nje ethi abantwana bonke kumele bafunde e-primary school. Laloba bengelamali kodwa kwenzakale, bayaxosha abantwana esikolo nxa bengabhadalanga. Kukhanya kusasa abantwana abanengi imnyama ngendaba zama-school fees afunekayo ezikolo. Ngimele e-Studio 7 e-London, ngingu-Ezra Thisa Sibanda.